Begu pitizela la mhla esilindweni samabhasi eHabroni lapho inengi labeZimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonye ngokuphindiweyo lokhe kwaqala ikhefu leKhisimusi. Ukusuka eHabroni usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ehlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo, umtshayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHabroni leHarare, uthi isihambi asikhononi kangako inhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhle abakomplaini, sibabambe kuhle abantu. La maprice bakhala bhada bakhale kangako ngoba babebhajetile, bakwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usupheli, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yikuthi siyebona izimuli emakhaya. Kade sazijiye umnyaka wonke lokhu sebenza.
Unkosikazi Ropafazo Shivayi obesiya eHarare laye uthi isikhathi seKhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
It's just like the same.
Ngentengo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo. Siyakwazi ukuthi likhefu, ngakho akumelanga sibe sikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje, okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa lemuli zethu.
Kodwa umnumzana Stein Ncube ohlala eHabroni uthi ngehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone kungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Lesifiso sibili esokuyada ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa njengoba transport isikhwelile kanje, thina njengemuli sokusehlule sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi inganceda isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapha eHabroni.
Inengi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla enengi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonge okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamukhwebana ungavalwa ngekhefu leKhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngiSabron kweleBotswana, ngingumathini Ngwenya.